Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Ntulikazi 2022 ngugaino kumete Saidi endabeni zethu zanamhlanje.
That AIDS of last year, and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance from 2.9 billion.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba oweMine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Cooper obemela amalungelo abakhubazekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubulumsakazo. Meli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba oweMine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Lumbukiso ubusele minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwecoronavirus. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe uyajabula ngoba umbukiso walonyaka uyathuthuka okujabulisayo, njalo sebekusilinganiso sokuyingxenye yekhulwini i-50% emalini abayikhangelele ukuyithola emsebenzini wezokwemba.
It is indeed encouraging that AIDS of last year, and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance amounted to about 6 billion from 2.9 billion in 2017.
Uqhubeke uMnangagwa ethi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuvuselela ezamabhizimusi kuleli, njalo abafuna ukutshala imali kwezokwemba bakhululekile.
To the confidence that investors have in the business environment prevailing in our country under the second government. The organizers of this conference for facilitating several focused dialogue sessions and innovative platforms that cater for specific segments within the mining industry.
Umgcini sihlalo wombukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair engumcebisi kamongameli uMnumzana Busisa Moyo uncoma inzuzo etholakala kwezokwemba.
Umongameli beqonqosela ukuthi kumele sisibambe leyo nhloso, leyo ntaba yokuthi 12 billion. Thina njengebe-ZITF siyajabula ukuthi lathi siyancedisa ukuthi siyibambe le i-12 billion ngokuletha abantu ndawonye ukuthi bakhulume, baxoxisane kule 2.4 billion okuthiwa khona isetshenziswa ngalabo abembayo bethenga izinto ezijiyene. Le i-2.4 billion thina besikhangelele ukuthi ithenga izinto ezibunjwa kumbe eziyenziwa lapha eZimbabwe. Yiyo inkulumo ekhona lakusasa, inkulumo leyo sizabe siqhubeka phambili ngayo.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube yena uchaze ukuba imitshina ekumbukiso ingasiza idolobho lakobulawayo.
Umbukiso wanamhla muhle, ndimboni participation inhle kakhulu, iphezulu. Even lama products abuyileyo this time, hayi ngiwathandile. Ngizendoyisa ukuthi alibana bengilabo abe local authority ukuthi nxa sibona esicabanga ukuthi siyakudinga, noba ngibonile kula magreta, kule escavator, kulani esikudingayo, ngiyakudinga vele. Ngifuna ukuyahudula abanye abantu mbuye labo la ukwenzela ukuthi esikuzingelayo sihle sikhulumisane labantu bangkhona, besinika ama-quotations submitela besingasubmita khona. Ngifuna ukuthi sisizakale kwabulawayo.
Unkosazana Thari Romelodi Mugandavuthe owenkampani ye-Midlands Metals abangene umbukiso walonyaka we-Mine Entra uthi kuyathembisa ukuba bayathola amabhizimusi.
Ngama-manufacturers ama-ferrous laba non-ferrous metals, so nxansitsho njalo sitsho izinto ezilungisa nge-cast, so siyalungisa silungisa ama-mill balls, silungisa lama-bitters for ama-mills, ama-mill akhona futhi siyawalungisa. Silungisa futhi konke okukrashayo, ama-mills, ama-ball mill, ama-mill lama space amaya ama mills is ngenye department ina leyo
ubukiso ubunjani njalo likhangeleleni lelamathuba ina mahle okwenza izinto
hayi i business sibuye like sikhangelele ukuthi lati si ama products ethu ayanceda ama small scale and miners so we are here ukuthi nxa bengafika kithi so sakwanisa ukubancedisa ukuthi labo baqalise ama business abo lati sithole le business kibo through ama products ethu.
Umbukiso we-Mine Entra uqale izolo mhla ka 20 Ntulikazi uyagqitshwa kusasa mhla ka 22 Ntulikazi. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha i-160 enelise ukuphatheka embukisweni walonyaka owe-Mine Entra 2022. Abakulo umbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye nabavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Explore, Extract, Expand Towards Sustainable Mining Value Chain. Nimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kupe. Ukhuphe obelilunga ledale lePhalamende eleSenate engene emela abakhubazekileyo engowebandla leCCC. Ngesikhathi etshona ubesebenzela amalungelo abagogekileyo njalo ekhokhela inhlanganiso yeMuscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli seCouncil yakobulawayo, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi balahlekelwe kakhulu njengedolobho.
Idolobho lakobulawayo likhala lemuli yakokhuphe, abahlali bakobulawayo, iSenate of Zimbabwe, leZimbabwe jikelele ngokwedlula kwababa uSenator Watson Kupe.
Ungasichasisela ngomuyi uSenator Kupe ukuthi yena wayevele engubani?
Ubaba Senator Watson Kupe was a leading champion in gender and social inclusion. Esebenze kakhulu ledolobho siqoqa njalo silungisa umsebenzi oncedisa ukuhlala kuhle kwabantu bonke edolobheni kakhulu abantu abagogekileyo o esingathi ngabantu abale disabilities.
USenator Kupe uthola inhlonipho ebantwini bakobulawayo abaningi. Bamkhumbula ngomsebenzi wakhe uphi?
Sasebenza la kakhulu njengedolobho ukwakha i-gender and social inclusion policy njalo lamanye ama programs ay water and sanitation esasebenza nawo lama partners. Ubaba Kupe ubele association ayikhokhelayo iMuscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Leyi ubekwi association e-active kobulawayo njalo iloke i-active kobulawayo incedisa abantu abaphila le-muscular dystrophy. Njengedolobho siyananzelela njalo siyawubongela umsebenzi wakhe wokuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo ukuthuthukisa i-inclusion, i-social inclusion of everyone in Bulawayo. Usodolobho, his worship the mayor, ama councillors, aldermen, utown clerk, the mayor, heads of department edolobheni lakobulawayo bayakhala lemuli yakokhuphe ngalesi sikhathi. Silahlekelwe kakhulu omuntu owayesukumela phezulu ukwakha ubulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli seCouncil yakobulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abantu abaningi kobulawayo bathi akulancedo ukuyahlola amagama abo kuluhlu labelilungelo lokuvota olevoters roll ngoba ibandla elibusayo kalisoze liphume embusweni lanxa linqotshwa ukhetho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abalandaba lokuyahlola amagama abo kuluhlu lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane lobunzima obumangalisayo eZimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana Madodana Fuyana ohlala empopo makobulawayo.
Baphinda bazovota nganyana azangcedo. Ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siyecheck amabizo but ngaze sivote still kakokufanana izani yake yokungena kube lekho siyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sihlezi ivele iyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngicheck ibizo ngenzeni abantu bekhuthazwa isenzani. Bakukhuthaza nje ukuthi bona bangene bazibonele bazikusele embusweni wabo bahlale kube besibisela phansi bona besiyaphambili. Njengalapha kobulawayo kuningi izinto eziningi aziphumeleli. Mamayins kathesi kunje yibo abanezinto eziningi bakube sincindezela besiyaphambili. Yibo abainvesti izinto eziningi bethatha wonke maplaza abanye basuka khona le bezolima isisemu abantu bezane bathathe indawo zethu.
Unkosazana Namesi Moyo welokishini leluveve akazange vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Reason engafuna ukuregister ukuvota ikuthi iparty leyo khona yenza ukuthi impilo isiwomele thina. Njengabantu abadinga ama-peace job, into zomila, amakhiwala mali, elizweni akulamali, akulamsebenzi, siyahawula. So angiboni reason ukuthi ngiregister ukuvota ngoba i-government le khona vele isibamba buchapha thina abantu.
Abanye abalutshwana bathi bahlola amagama abo kuvoters roll besebenzisa omakhalekhukhwini. Umnumzana Patson Moyo ngomunye wabafinyelele lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sengichekile ibizo lami kuregister ukuvota. Ngadala inumber star 265 to check ukuthi khona ngathola ibizo lami likhona. Hhayi ngathola lokho likhona sokuthi alandele kunambiza phinda ngivote futhi nje ngavota i-last elections edlule futhi hhayi khanya konke ku-right
sibili. Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini ye-ZEC ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo ku-voters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi izekhi kayizange iyenze okwaneleyo uku-advertiser uhlelo lolu. Njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo ba-check-e amabizo abo ku-voters roll.
Kuyaphambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo ku-voters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini kokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho ku-voters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo. Njengoba sikwazi ukuthi izekhi sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sayakhitshwa ku-voters roll. Kobulawayo khonapha kuphela izekhi ichazile ukuthi e-Country Park kuwa-28 bakhipha abantu abangu-1,000 ku-voters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma-polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle njalo elakho khona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo le-ZANU PF lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo uFreedom Rachu kuyakufakaza lokhu.
Igama ngucomrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League ezanu PF kobulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ku-voters roll kule hlelo olwezekho luyaphela mhlaka 26. Lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini ku-voters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka-2023.
Phose zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu bazohlola amabizo abo ku-voters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lukaZulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luqhitshwa mhla ka-26 Ntulikazi. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo egama lami ngeza Jesus Banda.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi uzaba nomhlangano omkhulu labakhokheli bamazwe ase-Afrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eWashington DC kusukela mhla ka-13 Mpalakazi uye phela mhla ka-15. Umbiko owethulwe isigodlo sakhe ese-White House izolo uthe kuzakhulunyiswana njalo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi osokudale ukutshisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, iReuters ibike ukuba kukhanya kunxuswe abakhokheli be-Afrika abangamachumi amahlanu 50. Lokhu kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi le-Afrika lilamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli u-Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa na njengoba elemelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula amalungelo kaZulu. Umnangagwa ngomunye weziphathamandla zaseZimbabwe ezetheswe izijeziso zenotho yimelika phezu kodaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba umtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yaseZimbabwe Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqhakatheke kakhulu wankomo ngoba iUnited States oqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank laku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba mayesiya e-United Nations. So because of i-ban akiyo yama-sanctions angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe silokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experiencea lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu bengelakho ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech le-freedom of gathering. So izinto ezifana lalezo ngokubona kwami yizo izinto umnumzana umongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lobudlelwano. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isizikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama ideas asebwa implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now bengifunda somewhere ukuthi it's either isilingana leRand noma isidlula iRand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukutshengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azakunceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So mabe siza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo kuba lula kuye ukuthi ancedise.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, siphatha udubo lwemvunulo esetshenziswa ngabesifazane labantombazane nxa besesikhathini. UZulu sisole kakhulu uhulumende ngokuvimba ukutshengisela obekuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo kusasa. Zikhonona ngokudilika komnotho. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lazo zithi ziphakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe, kodwa bona bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe labacubungula ezombusazwe uMnumzana Simbarashe Nembaware endawonye lomnumzana Difa Dube onguye osungula lingxoxo.
Mina engakutsho babunkomo yinkulumo engakhulunywa yini, kodwa yinkulumo efungethwe yi-constitution yeZimbabwe evumela ukuthi abantu beZimbabwe bayavumeleka ukuthi nxa kukhona into abangayizwisisiyo noma nxa kukhona into abangavumelani layo bavumelekile ukuthi bakwenze khona lokuthi batoyitoye, as long as kungela violence phakathi, as long as kungela kulimaza ama-properties abanye abantu. I-constitution yeZimbabwe iyakuvumela khona lokho. So bekungela sizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bengenzi into abayiphiwa amandla i-constitution yeZimbabwe eyavunyelwana nguZulu wonke ukuthi iyavunyelwa ukuthi yenzi. Bengabona ukuthi bekusikhona isizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bakwenze lokho, ngoba nxa kukuthi sekuyaliswa abantu ngendlela enjalo kuyazokutshengisela engathi mhlawumbe sekusiba le ndlela engaseseyiyo eyokuphatha abantu. Kathi sithemba ukuthi wonke umuntu akekho umuntu phezu komthetho, kodwa wonke umuntu ungaphansi kwe-constitution.
Mnumzana Nembaware, nansi indaba. Uhulumende uthi kule sandla semfene lapha abantu bazama ukumgenqula, yikho esala ukuthi kube lokutshengisela.
Okubuhlungu ukuthi nxa uZulu ephakama esethi ufuna ukutshengisela ukungasuthiseki ngendlela ilizwe elisebenza ngakhona, uhulumende ubona lokhu kuyisandla semfene kumbe i-third force ngamagama abawasebenzisayo. It's unfortunate ukuthi kubonakala njalo, kodwa khona vele nxa ungakhangela ngubani okade ezaphakama esiyatshengisela nge-Friday, ngoba iningi labantu aliqhathwanga, iningi labantu liyasebenza. So-ke angazi ukuthi uhulumende na wesabana ukuthi kube le-demonstration or kube khonokho i-march, ngoba njengokutsho komfowethu uDifa kukhona esisekelweni sombuso welizwe ukuthi hayi uZulu anganjani angayatshengisela peaceful protest. So and okwenzakalayo ukuthi-ke asila evidence yokuthi kuzaba lodlame. I-evidence yodlame ibonakala kuphela mzwana kwenziwa lokho kutshengisela, then-ke sokusesingadila ngendaba yokuthi hayi kusike kwaba lodlame, kusike kwaba lezigebengu zayadiliza i-properties zabantu. But okwakhathesi kumele kuvunyelwe ukuthi uZulu ayitshengisela. And ekutshengiseleni uhulumende angithi uthena uhulumende omutsha, it's a new dispensation. So njengohulumende omutsha kumele avumele abantu bakhulume lalele.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Dube, siyabona ukuthi umnotho kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, badla luklubhu, akula misebenzi, izinto ziyadula. Ubona lokho kungaba lomthelela yini kundlela abantu abavota ngayo kukhetho oluzayo?
Inqaso kuya indabeni zokhetho babunkomo sengananzelela ukuthi lizwe leZimbabwe kwesikhathi abantu abaningi abakhangela ukuthi umnotho umi kanjani ngoba sesabona laphambilini kusiba lezinye izimo lapho kwakusiba lo mnotho ongahambi khona kahle kodwa kuqhubekele phambili abantu bavote bavote ngendlela ababe bekhangele ngayo kodwa ke ngibona ingathi okwakathesi indaweni kakhulukazi esemadolobheni ye kulo mthelelo omkhulu ekakhulu endaweni esemadolobheni kodwa endaweni esemakhaya akula kuthelela thize ngoba abantu impilo le abayiphilayo yokuvuka ekuseni bezidlela nje igwadla labo iyabe iqhubeka ingefanayo akusoze kube lotshintsho kodwa ke emadolobheni lapho abazwa khona ukulimala kulokukhulu lapho abazwa khona ukufa ngendlala abakhangelane nama-renters abakhangelane nama-bills yezinto eziningi lapho bazavota bekhangele isimo abakiso ikakhulukazi esomnotho njengoba siphezulukazi kathesi.
Mnumzana Nempaware uyamuzwa ubaba uDube lapha uthi yebo emadolobheni bangavotela elinye ibandla emakhaya khona kanti kuhamba njani ngoba sike saxoxa lomunye osakhulayo ohlala emaphandleni othi kakazasebenze empilweni yakhe kodwa uthi lanxa kunjalo uzavotela ibandla lezanu PF kukhetho luzayo.
Ungakhangela ukuthi emakhaya umnotho wabo weyame kwezokulima so nxa bethola ihlanyelo bethola inkomo bethola ama-farming implements uzakhumbula ukuthi ngo-2018 iZANU-PF ihambile emakhaya yanikeza abahlali bemakhaya inkomo so umuntu ophiwe inkomo ngo-2018 nxa mhlawumbe ephiwe amahefa amabili ngo-2018 kuyathi kuthiwa u-2023 segcwalisa isibaya so nxa sekubuya ukhetho asukacabangele acabanga njengomuntu ohlala edolobheni ovuke siyaphanda siyafuna imali sifuna umsebenzi yena okwakhe konke kumlungela so njengokuthi komnumzana lo elimithavile emalangeni adlulileyo ye emakhaya bazaqhubeka bevotela ibandla leZANU-P F ngoba owabo umnotho ama-needs abo they're catered for by ibandla leZANU-P F osekuletha insilela ke kumabandla aphikisayo emadolobheni ukuthi wona azahuga njani abasekeli ngoba sibone iZANU-P F ithola ama-seats emadolobheni so kuyena ukukhetho lomnyaka ozayo lapho-ke amabandla aphikisayo afuze engathi khona athi pull up their cells cause ibandla leZANU-P F likhangele ukungena emadolobheni.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Difa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Mongameli Emerson Mnangagwa uvule usemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 lamhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukasenator Watson Cooper obemela amalungelo abakhubazekileyo. Sibigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeno kumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 njalo ekuseni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.